Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 7 Mbimbitho 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
The government of Zimbabwe condemns the perpetuation of the MAS functions against Zimbabwe and their intended effects to decimate our economy.
Okhulumende beZimbabwe leMelika baqhubeka bephoselana aqatha phezu kwezitsheso zenotho ezethe somongameli Emmerson Mnangagwa labemuli yakhe labangane.
Amnesty International reiterates its call for the government to set up an independent judge-led commission of inquiry into the circumstances surrounding Itai Zamara's abduction.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele Amnesty International namuhla ikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuba abumbe ikhomishini ekhokhelwa ngabahluleli bemthethwandaba ezaphenya ukunyamalala kwenhlahlela izindaba u-Itai Zamara. Namhlanje umongameli Joe Biden ukhangelele ukwethula amazwi akhe aqakathekileyo amayelana lomumo wesizwe i-State of the Union Address. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Okhulumende beZimbabwe leMelika baqhubeka bephoselana aqatha phezu kwezitsheso zenotho ezethe somongameli Emmerson Mnangagwa labemuli yakhe labanye. Okhulumende weZimbabwe uthi lezi zitsheso azikho emthethweni kodwa oMelika laye eqinisa elokuthi ziqondile. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHavron kweleBotswana.
Embikweni awethule izolo uhulumende weZimbabwe uveze ongajabuli kwakhe ngenyathela elithethwe ngumongameli Joe Biden kwelemalika lokuqinisa isijeso kumongameli Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga labanye babo abakuzanu PF lamankampani adlelana labo. Uhulumende weZimbabwe uthi iMelika kumele iveze ubufakazi bokwephulwa kwelungelo loluntu ngumnakakwa kanye lemsebenzi yenkohlakalo aphathekekiyo. Umphathintambo obona ukukhitshwa kwembiko uDr. Jane Fan Musere uthi eleZimbabwe alingeke lafakelwa emthetho ngele Melika.
The government of Zimbabwe condemns the perpetuation of the heinous sanctions against Zimbabwe and their intended effects to decimate our economy.
Uhulumende weZimbabwe kavumelani lokuqhubeka kufakwa izitshiso zenotho ezilimaza umnotho wethu. Ngokunjalo asijabuleli ukukhitshwa kwabanye kuluhlu lwezitshiso zenotho.
Uhulumende kamongameli Joe Biden wetheza Mnangagwa labanye bakhe umlando wokwephula amalungelo oluntu kanye lokuphatheka kwenkohlakalo. Noma nje leZimbabwe lona likhala ngokuthi akuphathisi kakhulu kwesula ingxenye yezitshiso zenotho, umongameli Hakainde Hichilema wakwele Zambia kanye lomongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana bamukele ukwesula kwezitshiso zenotho. UMasisi uthi inyathela leli liyathembisa.
But it's really encouraging that finally some of our calls are being responded to.
Ukuyathembisa kakhulu yikho wakade sikukhalela. Sikhuthaza eleMelika kanye leZimbabwe ukuthi sihlale etafuleni ukuze kuyesulwe izijeziso zenotho ngokupheleleyo.
Kodwa ucubungula ezombusazo umzana Rejoice Ngwenya uthi eleMelika alingeke livume ukukhulumisana leZimbabwe uma kulokunye ungafezwa ngaphambi kokwesula kwezijeziso zenotho zonke.
Angiboni ukuthi iAmelika izalalela lokho okukhunywa yiZimbabwe ngoba vele laba abaseleyo abaveli abasuzi baxolelwe uhulumende wethu engikaguquli izenzo zakhe.
I-ofisi yeMelika ebona indaba ze-Afrika ibambe umhlangano ebulenjini namuhla lapho egcizelele ukuthi kayisoze yekethise phezu kwezitsheso zenotho eZimbabwe noma nje abanye sebephume kulolu luhlu. Omele umsekeli kamabhalani kwindaba ze-Afrika uhulumende weMelika umnumzana David Gaynor uthi balokhe bekhathazekile ngesimo esikhona eZimbabwe.
Our policy towards Zimbabwe has not changed, but our sanction tools have. We continue to have serious concerns about human rights abuses and corruption.
Indlela esiphatha ngayo udaba lweZimbabwe yalukantshintshi, kodwa indlela esiphatha ngayo izitshenziso zenotho isintshintshile. Siqhubeka sikhathazeka ngokungahlonitshwa kwelungelo loluntu kanye lenkohlakalo.
Uhulumende kaBiden uthi izitshenziso ezintsha ezigcinileyo zifakelwa labo abephula ilungelo loluntu njalo abaphatheka kunkohlakalo yeZimbabwe. Ekwesuleni izitshenziso zenotho ezintsha lezi, usebenzise imithetho yabomongameli yethula mnyaka yonke eyama-executive orders. UBiden ufake ezinye njalo izijeziso zenotho eziphansi kohlangothi lukahulumende olubona ngemali lempahla kwamanye amazwe ole-Office of Foreign Affairs Assets Control. Izijeziso lezi zingaphansi kohlelo lwe-Global Magnitsky Program olusekelwa lidale le-Congress. Abafakelwe izijeziso lezi ezintsha ababikwa besephula ilungelo loluntu njalo besebenzisa inkohlakali bagoqela uMnangagwa, umkakhe unkosikazi Auxillia Mnangagwa, umsekeli kamongameli u-retired General Chiwenga, labanye abakubandla lezanu PF kanye lamankampani ambalwa. Ngumqondisi Dubo wendaba ze Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele eAmnesty International namuhla ikhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuba abumbe ikhomishini ekhokhelwa ngabahluleli bemthethwandaba ezaphenya ukunyamalala kwentathelo izindaba u-Itai Dzamara, yena osele minyaka esishiyagalolunye 9 engazakali ukuthi watshona phi, kubika umlondolozi Ndlovu.
Embikweni ewethule namuhla i-Amnesty International ithe kuyamangalisa ukuthi umuntu enganyamalala ngalindlela kuphele nje kungabi indaba zalutho. UDzamara wathunjwa ngomnyaka ka-2015 mhlaka 9 Mbimbitho emzini weGlenora eHarare ngabantu abacatshengelwa ukuthi ngabacuphi abakahulumende ama-CIO wanyamalala kokuphela. Wayesaziwa kakhulu ngokuhlala etshengisela e-Africa Unity Square eHarare esola uhulumende kamuyi uMnumzana Robert Mugabe esithi wayebusa kubi njalo esithi uMugabe kumele asuke embusweni. Phambi kwakusasa ngomgcibelo uDzamara ufikisa iminyaka eyisishiyagalolunye kungazakali ukuthi ungaphi lokuthi usaphila na. Umsekeli kamkhokheli we-Amnesty International emhlubuleni wangezansi yezwekazi le-Afrika owe-Southern Africa unkosikazi Bongai Tshikwana uthe kumele uhulumende athathe amanyathelo aveze iqiniso ngokunyamalala kukaDzamara.
Amnesty International reiterates its call for the government to set up an independent judge-led commission of inquiry into the circumstances surrounding Itai Dzamara's abduction.
I-Amnesty International ithi kumele kube lophenyo kulokho okwenzakala kuDzamara lokhokhelwa ngumahluleli. Iqula leli kumele liphiwe amandla okucubungula ngalokhu njalo.
Uqhubeke wathi labo abazakhetha ukuthi baphenye lolu daba kuzamele bakhulumele abantu ababona uDzamara ethunjwa ngoba lokhu kwenzakala libalele. Futhi uthe impumela yophenyo lolu kumele yaziswe uZulu. Unkosikazi Tshikwana uthe njalo inhlanganiso yakhe ifuna labo abenza isiga lesi babotshwe bamiswe emthethwandaba, njalo uthe labo abazaphenya lolu daba kumele bazise uZulu ngempumela. Osebenza ehofisini kahulumende ebona ngokwethula kwembiko uMnumzana Richard Mahomba uthi uhulumende ulokhu ephakathi kokudinga uDzamara, kodwa uthe abasoze batshelwe okokwenza yi-Amnesty International.
Laba be-Amnesty International kufuze nxa bebona lokhu kumqoto besinike ubufakazi obukhomba ukuthi uhulumende uthi yena sowehluleka, kodwa uhulumende kakakutsho lokho othi seyehlulekile.
Wake wasebenza loDzamara phansi komzabalazo wokusola umbuso kaMugabe owe-Occupy Africa Unity Square uMnumzana Charles Nyoni uthi wonke umuntu ufuna ukuba kwazi okwenzakala kumngane wakhe.
Imo libe kwazi nengane zakhe zibe kwazi ukuthi ubabazo ukuphi njalo kwini okwenzakala kuye.
Isikhulumeli sebandla lezaphu uMnumzana Richard Gandari laye uthi kuyadanisa ukuthi eminyakeni phose elitshumi yonke le lokhe uhulumende engakakhuphi le mpendulo phezu kokunyamalala kukaDzamara.
Simalawo umbiko we-Amnesty International obizela ukuthi uhulumende ahambe ngendlela yenkantoli ukuthi kulungise indaba yokunyamalala kukaDzamara. kuzavumela ukuthi kubhekisiswe lamacala abantu abaningi asebanyamalalayo.
Ngokumthetho wakhe wezijezo zenotho owezidera, uhulumende weMelika uthi njalo uhulumende weZimbabwe kumele ephenye udaba lokunyamalala kukaZamara nabanye ababalisa uPatrick nabanyama kanye loPaul Chizuze. Acho ukuba bathonaphi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kweze Melika namhlanje umongameli Joe Biden ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe aqakathekileyo amayelana lomumo wesizwe iState of the Union Address. Amazwi akhe akhangelelwe ukumumatha akukhangeleleyo kusiyafika ukuphela kwehlandla lakhe lakuqala lombuso lokuthi ukhangelelwe ukwethula inhlelo bani nxa engakhethwa kwesibili. Kodwa phansi kwesekelo sombuso welizwe leMelika, umongameli kavunyelwa ukusebenzisa leli xetsha lokukhuluma lesizwe ekhankasela ukhetho. Kodwa kuzawuba nzima ukuthi uBiden angethuli amazwi azwakala njengomkhankaso. Aphikisana laye umnumzana Donald Trump utshele intethelezindaba ukuthi uzaphendula amazwi kaBiden ngemva kokuwalalela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe leMelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Mina lapha ngikhangelele ukuthi uJoe Biden akhulume into abantu abazayizwa. Abantu sebejayele ukuzwa izinto ukuthi usemdala uselixhegu kodwa bengakhulumi nge-economy lokuma kwezinto. Bekuthiwa kuzaba le-recession and they've managed to do very well against that. So ukuthi i-economy is bought his cut manje. Even last quarter, the previous quarter, president bathola 1-2%, 3% growth. You've done excellent. UJoe Biden is 5.25%. Kulezi into amele ukuthi azikhulume angazi ngoba umuntu change itena yakhe, but it has to resonate with abantu namhlanje ukuthi bezwe bebone izinto ezenzakalayo. Njalo kulezi into eziningi ezingakhulunywayo which are usayithi yabantu ngokuba lichefu kwakhe uJoe Biden, abantu abaningi they believe ukuthi uKamala uyo be ngupresident ukuthi ngiyonza olungiselele ukuba president. And uma ungumuntu oku right wing sukhangelele ukuthi uKamala usesibuse 4 years engaze bewine futhi uyawina uyasibusa 8 years.
Sizwa kuthiwa yena ngokwakhe umnumzana Donald Trump uthi uza yethula amazwi aphikisa lawo ayabethulwe ngumongameli Biden. Ngokubona kwakho uTrump yena engakhulumani
khona lokhu ukuthi ebekhuluma ngapho uBiden ekhuluma ngalo indlela yokukhupha iviewership ukuthi into uBiden abe ezikhuluma engaze khuphe nje 1 or 2 abangasoze bemlaleli. As close as the election is expected to be uyakwanisa ukuthi ingxenye awine. That is the strategy ngoba kuningi uBiden angakhuluma ngakho okuzenza ukuthi uTrump ahluzuke kakhulu namhla. From amakhesi laphana eNew York wathi bemsuwa ngumama lana wathi ya mna phela lakwazi phela vele ukuthi ngile mali eningi. Wonke umuntu wathi hayi vele kathesi sekuthiwa kabhadale sedliwe wathi ali yakwazi ukuthi kakula muntu ohlalele imali njalo kathesi sekuthiwa bhadala. So ziningi izinto ezingavela so yena laphana ukuthi ebephikisana la uJoe Biden ukuyenzakala ukuthi umuntu asplithe i-screen and then amapointi kaBiden engasawi kuhle.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandela ezombusazwe leMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseIndiana khona lapha eMelika. Inkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Power Company yazise ukuthi isitishi sayo samagesi eseKariba Hydro Power Station sesilungisa amagetsi ayi 300 megawatts ngelanga. Isitishi lesinxa sisebenza ngokugcweleyo siyenelisa ukulungisa amagetsi ayi 1050 megawatts ngelanga. Inkampani le ithi lokhu kubangelwa yikuba amanzi malutshwane kakhulu edamu leKariba kulandela ukungani kuhle kwezulu. iZimbabwe ithola njalo amagetsi afika ku 684 megawatts ngelanga evela ewange le 28 megawatts evela kuzitichi ezincane okutsho ukuthi ngelanga inkampani yeZimbabwe Power Company ithola amagetsi afika ku 1012 megawatts okulinani eliqhubekela phambili lisehla. Ilizwe lidinga amagetsi afika ku 1900 megawatts ngelanga okutsho ukuthi ayasilela njalo inani lamagetsi asilelayo likhangelele ukukhwela kakhulu lonyaka. Ingcwethi zithi udubo lamagetsi lukuza kwengezeleleka nxa ilizwe lingadinganga ezinye indlela zokulungisa amandla kagetsi. Sixoxa lengcwethi yokuguquka komkhathi umnumzana Angliston Sibanda.
Ungomunye kwezinto esihlala sikhuluma ngazo esithi nxa sikhuluma ngokuguquka komumo womkhathi i-climate change kwenza ukuthi izulu lingasani nyaka kuzabe kuvele kuhlangene kuzathi indlala sithi ukufelwa zinkomo sithi kuswela amagesi kuvele kunjalo izulu alinanga and of course kujwayeleke ukuthi ekaribha ngale nxa izulu lisina kuhle umfula uzeza ujwayele ugwembe ujwayele ukugcwala ngabomeyi kodwa lo nyaka angiboni vele kuza yenzeka khonoko ngoba izulu kalini yikho khonoko esikhuluma ngamasina umumo womkhathi uguqukile.
Yiwaphi amanyathelo ayefanele athathwe ngohulumende ukuze kwenqatshelwe udoba lo?
Alubona njengelizwe sathi sikhuluma ngokuthi na umumo womkhathi uyaguquka saqala ukube sisenza amanye imizamo angathi nama alternatives awe power generation ekumele ukuthi njengelizwe ngabe sigcina kakhulu ekufakeni ama solar plants njengelizwe ayenza lokho sokuthi sustainable energy engabe ihulumende uinvesta khona kakhulu la i-power generation company kunje sobe iyasebenza lezakhamizi ifakele abantu amasola ngezikweleti kwenzela ukuthi bangabi le-overload efuna ukuthi amanzi ama-generation ngale ibe nenye.
Imizamo eyenziwa ngohulumende ukulungisisa lolu dubo liyibona njani?
Independent power producers amanye sithi uyama-license isikholelwa ukuthi bazibhangisa ukuthi baqalise ukwenza ukugenerate amasi labo ngoba nxa sebengabe kungekanga njalo lo nyaka sizahlala sisenyameni.
Umnumzana Angliston Sibanda ingcwethi yokuguquka komkhathi ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Bazonde kakhulu kubandla elibusayo kweZimbabwe elithi kumele zesule zonke izijeso zenotho ezigoqela ezisanda kufakelwa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Kodwa abaphikisayo labalandela ezombusazwe elizweni bathi kuqondile okwenziwe ngeleMelika ngoba uhulumende kaMnangagwa uthwalise abantu amagabha avuzayo. Ukuze sihlaziyele udaba lolu sixoxe lomnumzana Kudam Saka okubandla lezano PF la kwinhlanganiso esekela ebandla leli eForever Associates Zimbabwe othi abantu bonke kwele Zimbabwe kumele bebambisane kwesule ezijeso lezi athi zibhidliza ilizwe. Kodwa umnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe njalo owayekubandla le-Citizens Coalition for Change uthi iMelika kayisoze yesule ezijeziso zenotho esezifakelwe uMnangagwa lamankampani ambalwa ngoba uhulumende ukhuthaza ubudlwangudlwangu njalo enye inkokheli kahulumende lebandla leZANU-PF yenza ubukhohlakalo obesabekayo. UMunsaka usungula lingxoxo.
Into esolekayo sibili le enzwe lilizwe le-America ukubana ifake ubaba uMnangagwa kuma-sanctions labanye abathize abagoqela abanye ababagama ngokuthi nebarigama election into ezwisa usizi. Into thina kade siyikhangelela njengezulu weZimbabwe yikubana ama-sanctions lawa ekhitshwe wonke nje ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili kungelwa izijeziso zenotho lezi abazikhuluma ngoba ungakhangi thina sikhamba sibe nokuphanga ukuthi uyabudriver imota iyabibambi handbrake but thina sibe siyidriver leyo mota ibambi handbrake so sibe sikhayelela ukuthi beyikhiphe yonke handbrake imota isihambele kakuhle.
Ye baba Mlalazi uyamuzwa lapho uyakhuluma ubamsaka lapho uthi hhaku kulahlelwe katshana izijeziso lezi wona uthi
njengenjalo abantu beZANU-PF bavele bavika ngomunwe ongama-sanctions ukuthi imota eyiZimbabwe kayihambe ngoba ibanjwe i-handbrake yama-sanctions. America njengelizwe ilelungelo lokuthi ithi ubani onje kasanga angeni elizweni lami kumbe kangisathengiselani laya ngiselabudlelwane. Kunje lami ngingufortune Mdalazi, ngilelungelo lokukhetha ukubana uMsanga ngiyafuna ukukhuluma laye kumbe kangifuni ukukhuluma laye. UDube ngiyafuna ukukhuluma laye kumbe kangifuni ukukhuluma laye. Ngiyabolekisana laye naye imali kumbe angibolekisani laye. Uhlupho lukhona eZimbabwe olukhulu kayisiwo ma-sanctions afakwe i-America nama-sanctions afakwe izanu efakela abantu beZimbabwe. Ama-sanctions okusela, ama-sanctions obudlwangudlwangu, okutshaya abantu nokubopha abantu okungekho emthethweni bochelezo politics. Yiwo ama-sanction amakhulu esikhala ngawo. Sifiso sokubana alubana izano PF lokuthungameli bawo bayawakhipha la ama-sanctions ebantwini baseZimbabwe.
Yes, yakuzwa kakhulu baba Mlalazi. Lapho uyazwela baba Msaka ukuthi udaye ama-sanctions amakhulu kumbe ngithi zijezu zenoto ziphakelwe abantu libandlela ezano PF. Kodwa uthini ngakhona?
Lokhu kulisizi ukuthi sizwe abantu esithi ngabantu beZimbabwe esikhangelele ukuthi ngase kufike entweni zelizwe sidonse sibanye uyabezwa besupporter iAmerica. Kulalapha esithi khona kumele sifike isikhathi sokubana ngaso sokuyinto evela phandle kwelizwe kungumthakathi ofuna ukulisa ilizwe. Sifake amakhanda ndawonye silwise umthakathi lo ofuna ukuthi esibulale ilizwe. Kodwa into emangalisayo sibili ukubana abantu be-opposition kunjalo nje babe besupporter umthakathi. Ngoba ngani bafuna ukubana abantu emehleni abantu kuthiwa hayi izanu PF yehlulekile ukwenzela ukuthi bebe lethuba lokubusa.
Saka kuthi umthakathi ngovela phandle kwelizwe hatshi abantu bakwele Zimbabwe. Lapho-ke uthi hayi phela lapha elemelika likhangele lokana kumhlabathi njengalokhu uhlala kukhulunywa ngabantu bezanu PF. Wena uyibeka kanjani kona?
Umthakathi omkhulu osabekayo ngulo owalapha ngekhaya owazi lokuthi amangcwaba alapha ekhaya ngaphi. I-America kayitshontshi golide eZimbabwe. I-America kayitshontshi ithimba elupane. I-America ayitshontshi diamond eZimbabwe. I-diamond lakho lokho engubalisayo le corruption kwenziwa ngabantu ababusayo namhlanje. Yikho mina lo Msanga sihawula namhlanje sizalwane leZimbabwe. Amanye amazwe ase-Afrika adlokubalisa kwakhe, lamanye amazwe aphesheya. Yebo abavumelane entweni ezithile kodwa bavumelana ukubana sokho isikhathi sepolitiki. Ungakhangela la eSouth Africa kulama election lonyaka abantu be-EFF bayakhampena freely. I-ANC yakhampena iyavumela ama-parties ukubana kabakhampene bachothoze uhulumende. EZimbabwe ungachothoza uhulumende bayakugongoda. Baningi abantu asebafayo o-Patrick Nyabanyana banyamalala babulawa abantu abaningi babethwala emgodini ngenxa yezana. So-ke abathakathi abakhulu abaphehla amanzi silabo ekhaya yibo abayingozi.
Yamzombuzakhe ukuthi lina kuzanu PF yini abathakathi bezigodo sibili lilo yakusemini hayi khona ukuthi ngamazwi aliphakela izijezo zenoto.
Ukubana umnumzana uMlalazi usebaleke kusiqokoqela sendaba yethu. Mbona ngani thina sibe sikhuluma ngezijezo zenotho. Imizekeliso yakhona ingaphi? Njalo kule lizwe yini lapha e-Afrika elokuthi lalo alile abakhuluma leyo language? Wonke amazwe e-Afrika ungahamba khathesi khona le DRC bayabulalana ngenxa yamadamon abala ma-sanction.
Lapha lize umnumzana Kudam Msaka okubandla lezano PF lenhlanganiso yeFAZ lo mnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe kweZimbabwe njalo oye kubandla leTriple C bebexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Inhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni Rural Communities Empowerment Trust ithi isimo sendlala sesifike ezingeni elibi kakhulu eMathabeleland North. Uhulumende uthi isigaba lesi yiso esihamba phambili ngenani labantu abalambayo elizweni lonke jikelele abadinga usizo lokudla oluphuthumayo. IMathabeleland North ilesilinganiso sabantu abangamachumi aphezu kwamane ekhulwini i-42% abalambayo. Lanxa uhulumende esithi usephathise usizo lokudla kwabalambayo. Umholi wenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust uMnumzana Vumani Ndlovu utshele uNtungameli Nkomo eStudio 7 ukuthi lolu sizo alukafunyeleli abanenyi emathebeleleni North.
Ngiqinise likhulu kakhulu ukuthi ngapha ngenhla yemandebeleni emathebeleleni North umumo omubi, indlala ibhahile. Uzakhumbula ukuthi ngumnyaka wesibili wesithathu kulandelana indlala kule ndlala. Nyakenye abantu abavunanga kuhle, lo nyaka khona isimo sibi okumangalisayo. Abantu abaningi kakhulu phose imizi yonke ivele kayila kudla. Abantu bathwele nzima, abakulanti abazayivuna izilimo sezithile. Ngaphandle kokutha kwezilimo izifuyo ziyafa, amanzi aphela emachibini emadamu. Indlala ibhahile sibili, kuliqinisa lokho okuthiwa nguhulumende.
Uthi njalo uhulumende uphakathi kokwabela abantu abalambayo ukudla elizweni lonke jikelele. Liyazibona yini lezinhlelo khona ngapho eMath North?
Kuqalisile ukuthi kuthiwe abantu bayabhaliswa ukudla. Sithe nxa sisenza ucwaningo safumana ukuthi ubufumana ukuthi esigabeni esithize bekukhethwa abantu abalutshwana ukuthi kube yibo ababhaliswayo, kodwa nxa sikhangela bona ukuthi wonke umuntu uphakathi kosizi lwendlala, bekungadingakali ukuthi kukhethwe abalutshwana ukuthi kube yibo ababhaliswa ukuthi bathole ukudla. Bekumele ukuthi wonke umuntu aphiwe ithuba lokuthi atholise ukudla. Ngisho njalo futhi ukuthi bona ababhalisileyo abakakutholi lokho kudla, njalo isiqiniseko sokuthi bazakuthola kasikho, ngokuba nako vele kuyivama enziwa nguhulumende minyaka yonke nxa kulendlala ukuthi enze njalo, engabhalisa abantu kodwa lokho kudla kungaze kwatholakala. So siyathemba ukuthi mhlawumbe akusikuvala abantu amehlo kuphela, uza kwenza ngesiqiniseko esikhulu kakhulu, kodwa nxa sikhangela oseke kwenzakala emuva, asiboni uhulumende ekwenza lokho. Njalo futhi njengoba ngitshilo, kudingakala ukuthi wonke umuntu atholiswe ukudla, ngoba indlala ithaye yazwela emuntwini wonke, hathi kuhlekana elithile labantu.
UMnumzana Vumani Ndlovu ngumkhokeli wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust bexoxa loNtungameli Nkomo eStudio 7 esecholotsho. Okwamanje wothi sizwe imibono yabanye benu abalaleli beStudio 7.
Sifunyelela inkundla, sijona njani basakazi? Yebo, siyabezwa abantu bezano bethi khona iZimbabwe is a sovereign state, but umbuzo yikuthi kambe lokhu abazitshela khona ukuthi is a sovereign state kunceda ngani abantu belizwe, kunceda ngani abantu ama-citizen elizwe? Kambe lokhu kuba i-sovereign state kwabo yikwenzani? Kube lokhu behlukuluza abantu ngakho, yikho abakhuluma ngakho, yiku-abuse abantu, yinto abakhuluma ngayo abatshela abantu ukuthi baye instead. Ngiboni ngathi amadoda la into abayikhuluma vela bayazi lokuthi bafunani vela abazi lutho lakho.
Siyabonga, singelele kuStudio 7, singelele kuStudio 7. Njengathi thina abatsha vele asiphathwanga kuhle. Sikhulunyele ukukhuluma into esizibonayo. Thina hayi sibe sikhangelele ukuthi ibandla le-CCC lizasikhiphe ebunzimeni, lathi sikwanise ukusebenza. Manje hayi kukhanya izanu iyala ukuthi kubuse omunye umuntu, bafuna kube belokhu betshontsha kuphela imali yelizwe. Into abayifunaba futhi belokhu betshontsha imali yelizwe benika izinduna into ezingelancedo, izinduna. Ubuduna ukhanya sobungobezana busekho ngobeguma lakhona. Sasingakwazi induna thina kuthiwa ngezano, but kathesi hayi izinduna zonke njengokwezano nje lokho kuzinduna. Ebulawayo nje nxa sikhangela nje umuntu osengani utshintsha iBulawayo ibe kahle, ugodadi ongowe-CCC hayi uyasebenza lubaba, uyakhanya ukuthi ngumuntu omdala, kalandanga uzotshontsha, ulande ukuzolungisa. Kafani labantu bezanu abazotshontsha. Ngupolayithi enkulumani 5.
Siyabingelela, siyabonga. Kuyadanisa kakhulu ukubona abantu beZimbabwe phakathi kosizo olungaka.
izanu PF le khona eholongwe emazomnangapa isebenzela isikhwama sayo kuphela labantu bayo bezani bona abancane nje ngoba umbuso bazifake bona abafaka intando yeningi mawuthi uyabhekisa njengamanje yiphi into abayenzela abantu mbe ababathembisa yona esikhathi bebakhankasela ukhetho inebavuka bathi saka kuyo ilay eyokuthi badiliza ama opposition ayiwathandwa ngabantu afunwa ngabantu alethemba kubantu ukuthi bazakhulula leli lizwe yiyo kuphela into yezani.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Silu gqibake lapha uhlelo lwesihlanu namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube isithi lisale.